Into ama pollings lama polls la siyabona ukuthi iqhakathekile for the trajectory elizwe ukuthi iya ngapi siyabona ukuthi for the first half of the year umnumzana Biden why ekuma 70% approval rating around that kuma Democrats and the nation around 60 something percent. So sibona ukuthi into eziqhakathekile ezihluphayo the bill lay a infrastructure bill ngakuthiwa izinto ezayenzakala e-Afghanistan azenzakalanga we would be talking about a different thing. So ukuyehla kwama-ratings okwakathesi is the mood in which people are feeling ngokuhanjiswa okwayenza izinto ze-Afghanistan. So mbona ngakuthiwa kule retribution ngoba abantu babezondile ukuthi umongameli welizwe waphonga ukukhipha abantu okungela plan. Okunye okwenzakalayo is around the world sibona ukuthi the United States here the global leader in a lot of economic, social, trade, lama facets amaningi. So okwenzakala kwama world affairs le current affairs kuaffecta lawo ingqondo zabantu ukuthi bavote on how the president is doing. So kathesi sibona i-United States le France azingenelani over the nuclear sub deal abayenza le Australia singakhangela futhi i-Black Lives Matter layo izondile ngendaba zokuthi the police bill ayipasanga but the Asian bill passed within a month singahamba futhi kuma changes ayedingwa ngama progressive within the Democratic Party sibona labo bezondile bejika besithi ibill leli kumele lipaswe on democratic fundamentals and then sibone the other half of the Democratic Party ngantwa blow donzelana ukuthi labo bathi kumele ba lower the final number njengo Senator Manchin lo Senator Sinema abe Arizona le West Virginia abahamba in cahoots lama Republicans. So sibona ukuthi izinto zonke lezi they are counting to the numbers of dissatisfaction as abantu be-America.
Abanye bathi nxa uBiden lama-Democrats bengasabambanga saqina balakho ukunqotshwa kukhetho lwama-midterms ngomnyaka ozayo. Ubona izala nkomoni khonapho?
Lapho esikwaziyo ukuthi in the next 3 months asazi ukuthi zizozala nkomoni. Siyakwazi ukuthi things may change within a day. I-infrastructure bill laying apaswa everything else changes. The mood in the country changes. So ukuthi ama-Republicans azawina or azanqoba ngo-November 2022 is still a long way to go. Ngoba okwakathesi kumele sibone ukuthi ibill leli abafuna ukulipasa lona for Build Back America le 3.5 trillion izapasa yini ngoba umongameli welizwe uBiden wathi yena whether is 6 hours, 6 minutes, 6 months they are going to get it done. So okwakathesi ngithi the numbers are not looking bad but let's wait kusigaba esibuyayo sibone ukuthi kuzihamba njani.